Indaba yentengo ezwakalayo lapho kukhona abantu asisakwazi ukuthi lokhu kuyini intengo engakanani, ngoba ama-prices asephonga ukukhwela imihla nemihla, osokusenza abantu sizibuze ukuthi kambe siyangaphi kusisa ngaphi. Yikhona-ke kusukela emhlanganweni we-general meeting ebulawayo United Residents Association, lapho abantu abasume bakhalaza bathi bona njengobukhokheli benhlanganiso simele abameli abahlali bakobulawayo, asiphuthume ke sisukume siye bacelela i-protection kuhulumende ngezehlakalo zentengo ezikhona, ikakhulu bekekhangelele intengo yokudla okunjengempuphu. Impuphu iyona impilo yomuntu waseZimbabwe, esithi ngesilungu yi-staple food. Yikho-ke bathe abantu bechakile ukuthi kakwenziwe njani, sasesikudingisisa sabona kuqakathekile ukubana kasithi ke sibuse ikhomishini le kahulumende emiswe ukubana ikhangele ngezezintengo phakathi kwelizwe. Yikho-ke silobe ugwalo, siyilobela, siyinxusa ukubana mhlaka-19 kuyona le inyanga siyayicela ukubana kayehlike ibuye kobulawayo ibizohlangana lezakhamizi zakobulawayo, ibichasisela abantu ukuthi kati kuye wangathi kwenzakalani, njalo bone njengekhomishini sithanda ukwazi ukuthi kuyini abakwenzayo, kuyini abakufakayo endleleni ukuthi kulungisele abantu.
Kahle-kahle intengo iyakhwela nsuku zonke nxa usuqathanisa lokho abakuthi interbank rate, uyabona ngani kuyaba kuhambelana iZimbabwe dollar lerandi. Kanti kahle-kahle kuyaba kubangelwa yini lina ukubona kwenu ukuthi kukhwele kanje? Ngosomabhizimusi abayizihwaba na?
Yikhona-ke bona sikhalaza senjenje, ngoba sibona ukuthi kunabosomabhizimusi abayizihwaba abakholisa bekhwabitha ukubana lokhu bezenzela bona indleko zibe zihle kubo, umnotho belokhu bezibuthelelela bona, kodwa-ke bulala abantukazana, abantu abangalalutho, ikakhulu ngasikhangelele lo mumo welizwe lethu ukubana abantu bayazisebenza iningi laba, kula msebenzi ukuthi abantu baqhatshiwe laphana, kuze kufanele abaqhatshiweyo iholo lakhona vele kayifilo lelanele livumelana lo mumo nalo esikhuluma ngawo ukuthi izinto zihamba ngale ndlela into ngokunje kulama-interbank rate akanjekanje. Iholo lona kalimi kalikho ngaleyo ndlela, iholo lokhu elizimele umuntu lokhu kwacina kunapana kuthiwa idola i-1-to-1 leyo akuqondakali ukuthi kuya ngaphi umuntu walokhu ehola iholo lona lelo, noma yathi wafakelwe kuyi-increment, okuyi-increment kwakhona kakuyindawo vele kakuncedi lutho izinto ezingalamukiwe. Yikho ubona nje abantu sebehluka umuthi ayi ake lisicaseleni kuhle sizweni ukuthi kwenzakalani, kumbe kwesinye isikhathi sibone ngani ukuthi uthi laba abasikhokhelelayo abasibusayo khaba kubona ubunzima lobo obusebantwini. Yikho sizama ukuthi sibatshengisele ukuthi abantu sithwele nzima lokhu besisibabuza ukuthi kati kwenzakalani.